Ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 24 ngoNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama-investigations lokho esiyaphambili. Sicela ama-journalist kakhulu lina abemedia ukuthi lisinike isikhathi senza ama-investigations.
Amapolisa athi asacwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elilimaze abantu abafika amachumi phose amahlanu emhlanganweni wezanu PF izolo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Inkokheli ye-MDC Alliance iqhubeke ngemihlangano yokukhankasela ukhetho endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asacwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elidubuke emhlanganweni wezanu PF kobulawayo izolo laphosa lalimaza umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eqeda kwenza umhlangano wakhe wokukhankasela ukhetho. Ibhomba leli lilimaze iziphathamandla zezanu PF ezigoqela umnumzana Kembo Mohati lonkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga. Bonke laba bebelaliswe esibhedlela seMatatei kodwa sebethwalelwe ezibhedlela zeHarare. Lanxa bekunakanelwa ukuthi kulabantu abafileyo, amapolisa athi hatshi akunjalo. Athi kulimale abantu abafika phose amachumi amahlanu. Asizweni isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ekhuluma lentatheli zindaba yethu uThomas Chiripasi namuhla.
Ama-investigations lokho esiyaphambili. Sicela ama-journalist kakhulu lina abemedia ukuthi lisinike isikhathi senza ama-investigations. Ngaba le information okumele silitshele vele sizalitshela. So sicela kakhulu njalo uZulu ukuthi uZulu alalele bacooperate. Kungaba le anything basitshele kuma police stations eZimbabwe kakhulu kobulawayo CID bulawayo ucingo 71568 Bulawayo Central 72515, CID Headquarters 709134, kumbe Complaints Desk 703631. Siyabona.
Umnumzana Paul Nyathi sikhulumeli samapholisa lapho obexoxa lentatheli zindaba yethu uThomas Chiripasi eseHarare namuhla. Kunjalo nje umkhokheli wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abalimeleyo bakusimo esibi kakhulu njalo uthi baqhubeka bebelapha. Kubika uJoseph Njanji.
UDokotela Ngwenya uthi kulabantu abangamachumi amabili lathoba munemunye abathwalelwe empilo njalo abalichumi lantathu babo bahle balatshwa babuyela emakhaya. Kwathi abalichumi lesithupha balokhu belalisiwe. Uthi abanye babalalisiweyo laba basesimeni esibi kakhulu.
Laba bagula kakhulu, abanye bahanjiswe ukuya operate ema-theater ngoba impilo zabo besezimi kabi. Okwanamhla izigulane lokhu ezikhona lezi ichumi lesithupha, abanye base-intensive care unit bayagula kakhulu. Abanye njalo sebengani bangcono basemahodini, abanye balimala kakhulu, izinyawo bayiphuka, zizalungiswa ngesikhathi siyaphambili. Sibafisela ukuthi babuyele njalo empilweni kahle
Umzali olendodana yakhe elimele ukulingozi njalo ilaliswe esibhedlela sempilo uMapiri uthe indodana yakhe ingasila uzayikhuthaza uba ichiyane lezombangazwe ngoba zilengozi.
Into zamapolitics lezi esizilandelayo emhlabeni ezizasishiya khatshana. Lapha sesilo mntana oselimele ukuthi umntana lowo sezawondwa ngani, singasakwazi ukuthi khona kuyahamba kanjani engeumntana ukhondameke kakhulu. Kumele sifundise abantwana ukuthi ezintweni ezinjalo sigcina sesibuyelwa zingozi ezingabe zingasimelanga ukuthi zibe khona.
Inhlolisiso phezu kwesehlakalo lesi iyaqhubeka njalo sekufakwe amabhakane awenza kube nzima ukuba uzulu odlula ngomgwaqo wabona ukuba kwenzakalani phakathi enkundleni. Iyintatheli zindaba yephephandaba le-Daily News uJeff Mvunduzi uthi uke wazama ukuyafika khona enkundleni e-White City kodwa uhle wesabela kathana ngoba ebone kugcwele abezomvikela abagadle bephelele phakathi.
Sike safika enkundleni ye-White City ukuthi sike sibone ukuthi kwenzakalani khonale. Sathola ukuthi bekulama socha lamapholisa akade thwele izibhamu kutshengisa ukuthi yindawo egciniweyo lathi khona ukuthi sisondele kube kuyindawo engani njani yesabeka.
Abanye abalimeleyo bayelatshwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umanyano umgcini sihlalo womanyano wesadaki njalo engumongameli wase-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko namuhla esola kakhulu isehlakalo lesi esithi isadaki izacwayisisa ngesehlakalo lesi njalo ithathe amanyathelo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wokukhankasela ukhetho awenzele eChitungwiza namuhla.
Viva Galupiev!
Viva!
Igipe! Igipe!
Mozaruza, watunda miri venyu, vamunoda. Kwete kutuwa mune nge matimani, izi zangazi chitu kwa kana zakai tika, kublawa ya asinane basa. Awalenga waeta mchukuchu, wanupuwa wano wazirila. Mapulisa, vacha ita basarabo, rekucha agamu. Nyanya ezisinga ngizwe lokunganisa election yebo.
Amazwi kamnumzana Constantino Chiwenga ekhuluma emhlanganweni obuse Chitungwiza enamuhla. Kunjalo nje umanyano we MDC Alliance uqhubeke udinga usekelo endaweni ezichiyeneyo zelizwe. Umkhokheli walumanyano umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano eKaloma lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele ukuze alungisise zonke indubo ilizwe elibhekane lazo.
Kwatalenda, it will be a miracle for ZANU-PF to survive this election. Nothing short of rigging or chitsotsi chinoita kuti ZANU-PF win the election munyika yeZimbabwe.
Ngalelo ngibona ngani mina abantu beKaloma vele sebantu abazimiseleyo ukuthi bazavotela uPresident Nelson Chamisa njalo badinga ukuthi lizwe libe yilizwe elilemigwaqo, ilizwe elilemali yalo, ilizwe elilezikolo, ilizwe elilabo elezibhedlela abonesi izinto ezifana nalazelezo. Ngibona ngani uZulu weKaloma ufana nje lozulu welizwe lonke leZimbabwe odinga inqubekela phambili lentuthuko.
Lisuka eKaloma liyangaphi phakathi kweviki?
Phakathi kweviki uPresident uzabe esebenza labo MP bakhe ama candidate lama councillor ngoba balama training lokuthi abalungiselele ukuthi bafundele kuye indlela zokukhankasa ezenzena waphumelela ngendlela enkulu kangaka. Ngakho phakathi kweviki uPresident uzabe esezindaweni ezilenge kakhulu kodwa ekhuluma lama candidate athi emhlanganeni yokukhankasa lokhu sizakwenza ngempela so.
Udokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Kunjalo nje umkhokheli we-MDC olilunga njalo lomanyano we-MDC Alliance umnumzana Welshman Ncube yena ube lo mhlangano kozimnyama emangwe izolo lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele umanyano wakhe njalo bengaze bavotela ibandla lezanu PF.
Owethu umkhankaso uyahamba sibili siyabhodabhoda sigidima singena lapha siphumela laphana sixwayisa abantu sibakhuthaze ukuthi ilanga lokuvota selisondele sokusela amaviki kumbe amahlanu.
Kahle kahle kuyini elikuthembisa uZulu weZimbabwe elithi lizamenzela khona ngcono kulo hulumende wezanu PF?
Okokuqala ukuthi silungise indlela okubuswa ngayo, senze kube ne-devolution, amandla abuyele ezigabeni, njalo silungise nje inhlalakahle kaZulu sama-human rights, rule of law, qale khona phansi. Sibe sesibuya kwezomi-economy, siqale ngokulungisa i-cash crisis le ekhona, kubuyele imali zibe khona emabhenki ukuthi nxa umuntu elemali yakhe benelise ukuyayikhupha ebhenki ayisebenzise ngentando yakhe. Silungise ukuvalwa kwama-factory lama-business wonke.
Umnumzana Walsh Mencube ngomkhokheli we-MDC njalo ulilunga ibandla lakhe lililunga lomanyano we-MDC Alliance. Sisuke kozimnyama siye eGwanda. Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo uthi eleZimbabwe lingahlengwa kuphela esimeni esibi elikiso nxa uZulu engavotela umongameli olobuchopho obujule kakhulu kwezamabhizimusi njengaye. Kubika u-Albert Ncube.
Umoya yena oncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ukhuluma amazwi la esejawunda hole eGwanda lapho ethula khona imanifesto yakhe.
Siyakwazi ukuthi i-economy ifile, into ye-unity ayikho, into ye-governance ayikho. Kulapho esimele siqalise khona khonapho ukuthi i-economy siyilungise, infrastructure siyilungise, izibhedlela sizilungise, izikolo sizilungise.
Ugcizelele wathi angangena embusweni urhulumente wakhe uzalitshwana le nkohlakalo njalo uzakhetha abaphatha intambo abalutshwane abafundele umsebenzi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Ekhuluma ngesikhathi sakhe sangumphatha intambo phansi kukarhulumente kaRobert Mugabe, umoya uthi Mugabe wayengamlaleli yikho nje waphanga wathiya umsebenzi.
Yikho mina ngaphuma lowo msebenzi ngaya kuye ngamtshela ukuthi njengokungamlaleli wangitshela ukuthi ngizekusetshisa kodwa ungilaleli, kanti funa ngihlalelele ngaphuma emsebenzini lo wangitshela ukuthi ngihlale ngala.
Omunye wabangene lomhlangano lomoyo njalo lilunga le-APA umnumzana Gudakwashe Zulu uthi ubona umnumzana Moyo enguye yedwa olungele ukukhokhela eleZimbabwe.
Kasikhangelelani kuhle njengabantu, sikhangelelana emanzini, so sokuyisikhathi sokuthi sitshintshe siguqule izinto.
Umnumzana Moyo uthe olokujabula okukhulu ngoba abantu abaningi bamukele kuhle imanifesto yakhe njalo uthe kavumelani lalaba bathi umncintiswano wokhetho lukamongameli uphakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Jamisa kuphela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe weStudio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Wobe. Kuliviki bafethu sisesigaba seLobengula Njube Constituency. Sixoxa lomnumzana Reinhard Ncube ongusakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka. Ngiyakwamukela kuhlelo Reinhard, unjani?
Ngiyaphila baba Mike, akunjani kuwe?
Hayi, mina ngiphilile. Wothi ngiqale ngokuthi amhlophe njengoba ungomunye ophumelele kudalele nominations court. It's official mnumzana, usungomunye ozabe ncintisa kukhetho kulumnyaka.
Aseziwa kakhulu, hey, ibekusetshenzwa nzima ukuze sifike laphana la uzibona siuphumile, ubona ukuphuma la uthanda zibonge inkosi.
Ukhangela ukuthi uzatshintsha indlela okankasa ngayo na? Ngiyazi vele ukuthi usulasa isikhathi esiningi ukhankasa ukuze ukuqinisa amathuba akho okunqoba. Ikhona into ozatshintsha na?
Ya, ineyinkhangeleleyo ukuthi nje akathesi wonke umuntu ukhangelele into enja, wonke umuntu ukhathele nge-experience yabantu abadala. So ngathi mina when it comes to experience, angeke ngasebenzisa i-experience esebenziswa ngama-politicians amadala. Angeke ngalandela ngathi enyaweni zabo. Mina ngimutsha, ngibuya nama-ideas amatsha, ngiya le miqondo emitsha ehlakaniphileyo enza izinto, ngifuna ukuthi ngenze ama-campaigns zami abe effective, abe nomfutha, kodwa anganisindi. That's the idea.
Abontanga abona bathi ngomkankaso wakho.
Ngathi lami ngivuke nje ngimangele ngendlela osokuyibo abangiphushayo. Ngoba ngangikhulume nabo ukuthi sizaqala ukudistributa amaphepha ezindlini zabantu door by door mhlaka 15 after i-nomination code, so ku-official sengingenile. Ekuseni ngithe ngivuka ngoba vele bengilobuthongo okusuka ngale ekhodi. Ngithe ngivuka ngivuswe yikholo, vele ngibuza ukuthi sikulindile lapha ungaphi, gijima ubuye lama-flyers. Ngithe ngifika vele ngafika be-ready, ngafika ngabanika into engayitho ukuthi namuhla officially base baqala bona vele ngomfutha behambe ezindlini ngezindlu, abantu abasuka esigabeni abasuka ku-J Square, ngathi isigaba sami lapha engihlala khona, base baqala nje ukusuka esiqintini sami basiya kwezinye iziqinti benika abantu amaphepha. So i-excitement yangikhona iyamangalisa, lami bengingayi-expect. Isase ne-excitement lo from abantu abatsha.
Gcibe uhlelo Renard, utshele izakhamizi zesigaba sakho ukuthi kungani ubona kuqakathekile ukuthi bakuvotele ukhetho lolo.
Mina njengoRenard ngisesemutsha, njalo ngathi ngifundile ngaqeqetsha, ngilama-ideas engibona ukuthi i-government iyehluleke ukuthi wa-implement. Njalo ngilesiqiniseko sokuthi ngizabisa i-change esiyehlule abadala, ngoba ngibelieve ukuthi sesiyi-generation yethu osokumele kube yiyo ethatha isigaba encedisa abadala. IsiNdebele sithi ithemba lomzali ngumntwana. Ngiyakhomthetha sokuyisikhathi sokuthi ithemba lelo eliyini njalo elinguye wonke omusha okhankasayo lo nyaka uthoka isikhathi sale ukuthi liveza kanti libonakale, kube yithi esesibhenefitha abadala. So ngathi ngalawo mazwi yikho engibona ukuthi abadala bangangivotela ukuthi ngifanele. Njalo ngiyakwanisa ukuthi ngikwanise lezi zini lesindi, njalo lokuthi ukufunda kwami, ngoba isikhathi esiningi o-MP wethu babebehambe ukuya ephalamenti kodwa bangakwazi into ezilula nje njengokwazi nje into ezingama-constitution nokwazi ama-policies. Kuyabe kubahlula ngoba ufica umuntu bazange wafundisisa ukuthi efike khopha esigabeni sokuthi engabakwazi into ezinjalo.
Hayi, sikuzwile mnumzana, bekuhle ukuba lawo kuhlelo. Ngiyabonga.
Okay, hayi, ngibonge kumina kakhulu. Hayi, ngiyabonga kakhulu nakubalaleli nakubalandeli. Asiqhubekeni injalo, sithi viva a change.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana Reinhard Ncube ongisakhulayo okungenayo kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla, masidibani ngeviki ezayo. Mthwakazi omuhle, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike, siya kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Kangelo koko bethu babe tetela mazo wecina masiko wethu.
Njengo ulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, qhubekela phambili ngodaba lokuthandana kwabasakhulayo. Kambe abafana yibo abalokhu besaphosa amazwi kumbe sokuphosa lamantombazana. Qhubekela phambili sile ncwadi zamasiko esintu. Unkosikazi sakhile Liline uMadube, njalo lo mnumzana Emmanuel Ncube. Baba Ncube, konapho ke nxa usakhumbula kudala sibili sabhala izincwadi, u-Address of Love, P.O.S of Sonke, into ezinjalo, usakhumbula konoko?
Siyakukhumbula kakhulu. Sasibhala zimthetho yeyona liqinti lami wena idezi lentanga alimtaiseekolokokamadivilentiabantu
nakukhumbuza abantu
vela ngikhuleka umuntu mina ngezinsuku vele umuntu mayala mayengathengani yambuluza ngiyadlula vele abantu baningi yikho sokwenza le mtshato ingasabi khona ngoba abantu sabasayenzi nesiko sibile liraiti lelani
Madubu sakhumbula piyosifasonke into ezinjalo
hayi sakhumbula sibili ngasasivele sikolo wawusithi ubamba sometimes ukithi mubale kuyengena ekhanya anongumntu wakhumbula zinyozinyozi uphinde sasakuphinda akhulume la ubona ukuthi umuntu uqinisile but ungasozivume khonapho kakhulu ikhulu lisahla kuze kuthi usuze wabona ukuthi hhayi umuntu lo into ayikhuluma iyabirai but uzathatha isikhathi ukuzivuma ukuthi hayi ngiyabona esincwadi zazibhalwa ubhala uzivalezwe yinqwaba azitathiswa kuseze kuzazingatatilwa ngesikhathi sethu zazibhekwa zey'nqwaba uzakuthi ngelinye ilanga xa usemazi uhambe uyibala
Baba Ncube.
Nyalo lokuba nyalo zasiro rezincwadi lo ringize ngikhumbule zami engazijiya ngehlometa nini nomunye umnyaka ngathi mina phela thola izidigile
ngaba. Azange zidliwe umuhlwa yini?
Ngiyakudliwa umuntu zadliwa umuhlwa. Ngoba ngiyithanda ngizibona zimnandi kakhulu uma ngizibala sibili. Lami nje ngithi amana ngizifihlela ukuthi bengaziboni. Manje namuhla lezi zinto esezisenzakala asezenza lokuthi lo thando lungabe mnandi ngaleyana indlela. Ngoba usithi umuntu wathi mawuthi umkhumbulile ukhuphe lezana izincwadi ezivale sibili uzuze ukuthi hayi mhlawumbe nginye ngabuya. Ngoba incwadi sibili iyayisekuqini.
Madube zazimnandi kangakanani incwadi lezi zincwadi lati zigolisa sibili lo thando lwakhona.
I was like,
hayi kathesa angeke besabuyela abantu esintwini lesana sakudala sibili ukuthi noma intombi ukhuluma layo ithole seyiqhaqhwa phansi ngonyawo seyikhuphe amahlamvu ezihlahla kungasakhani dokwenzakalana kathesa abasabuyela kuvele ukhulume layo nje vele aqhamuke layo ukuthi hayi lami sosuke kuvele kuphele khonapho hayi akusuke kubuyele amasiko yena amasiko angeke phinde abuyele le ncwadi angeke iphinde uyibone incwadi esilayo yona leyo makhalekhukhwini kuphela hayi liyani lo thando ngeke lukuyilwalo luyana vele olwakudala lolwa lezi nsuku seluyilwalo lokuthi engavele engani kumbi alisakhulumisana ngakuhle akuxoliswana omunye evelaye le ofuna ukuya khona lo munye evelaye le ofuna ukuya khona kanti kudala kukhona ukudumbe lingayixabana ngambona engasavumi lixolisana uzimthumele kumbe labanye yabo bathemba ukuthi hayi sike liye ngikhulumela ngale ngoba kwakuluthando lola okwalezi nsuku lokhu asazi mbe sekuyigemu
Madube vala khonapho sibili yazwela lawo lapho
I was going to go to the house.
Oliver Lisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyabonga jahelitala ngohlelo lwamasiko. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami namhlanje ngiyamukela abalaleli bethu uhlelo lwethu lanamhlanje
usiphatheleni namhlanje
namuhla ngibuye lombhalo ojayelekile kakhulu amahubo 23 lapho David ekhuluma ukuthi inkosi ingumalusi wami. Nxa sikhangela lumbhalo zintathu izinto eziphumayo engibona siqhakathekile. Okokuqala, lumbhalo ukhangele omalusi babantu. Umuntu ongumalusi isikhathi esiningi sicabangela ukuthi ngumfundisi kuphela. Kodwa ungabe kungubani oyinkokheli ezigabeni ezehlukeneyo ukuthi uthi uyabuselusa abantu. Kumbe uyinduna, kumbe ngusobhuku, kumbe ngutishala, kumbe ngokhangela isikolo sonke. Ungumalusi khonapho esigabeni sakho kiso sona. Isikhathi esiningi abantu abakhokhelwa ngabanye abantu baye bebona ngani umuntu oyinkokheli kalazidingo. Ikanti umuntu oyinkokheli ulezidingo eziningi. Yikho uDavida lapha leli hubo alibhalayo ulibhalele abantu abazinkokheli. Okokuqala emfuna ukugcizelela ukuthi umuntu oyinkokheli laye udinga ukukhokhelwa ngomunye umuntu. Yikho lapha sifumana uDavida esithi inkosi ingumalusi wami. Yena kuDavida wayengumalusi wezinye izimvu kodwa nangu umalusi laye edinga futhi omunye umalusi. inkosi ingumelusi womuntu wonke oyinkokheli. Ngakho ngabona umuntu oyinkokheli engakhangela enkosini ukuze adinge ukuqondiswa, adinge ukwelusa, uyabe selahlekile. Ngakho ngifuna ukuthi kuwonke umuntu oyinkokhelo laleleyo namhlanje, kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi ube kwazi ukuthi ukhona umalusi oyinkosi. Nguye osiqondisayo, nguye osincedayo ukuthi seluse abantu bakhe ngendlela elungileyo. Sibe lesineke, sibe lokubanakekela, sibe njalo lenhliziyo ezikwanisa ukuthi zibe buthakathaka, lenhliziyo ezikwanisa ukuphenduka nxa umelusi oyinkosi Jesu esiqondisa. Okwesibili, umuntu ongumelusi umbo yinkokheli uyaswela laye ezinye izinto kwesinye isikhathi. Lobe nguye elusa abanye abantu. Sifumana lapho ukuthi uDavida wayeseluse zakhe izimvu ekwanisa ukuthi ezisemadlelweni aluhlaza. Kodwa siyambona lapha laye sithi kangiyikuswela lutho. Kutho ukuthi wayefika esikhathini lapho ayedinga khona inkosi eseswele olunye lutho. Ngakho namhlanje kwesibili ngifuna ukukhuthaza abalaleleyo inkokheli zonke ukuthi nxa ufika esigabeni sokuthi suswela olunye lutho, kube lolunye lutho oluswelekayo empilweni yakho. Ikhona inkosi engumalusi kubo bonke omelusi engakunika lokhu okuswelayo. Abantu baye bathathe livesi becanga ukuthi ikhuluma ngokudla kuphela, kodwa hatshi, ikhuluma ngokusweleka umuntu akutholayo empilweni nxa yinkokheli. Uba lesikhathi lapho kuba lezikhala laphana lalaphana, usehlulwa ngezinye izinto, wehlule ukuthi ungaya ngaphi ngenxa yokuthi wonke umuntu ekhangele kuwe. Ikanti uDavida lapho uyakhuluma ukuthi hayi bo, yona inkosi iyakwenza ukuthi ungesweli lutho. Kumbe udinga inhlakanipho, kumbe udinga ukuphiliswa yinkosi, kumbe udinga ukusizwa kwezinye izigaba, ikhona yena inkosi ezayenza ukuthi ungasweli lutho. Umoya engcwele nje siyakwazi ukuthi nguye olethe inhlakanipho, nguye oveza uJesu kithi, nguye ke umoya engcwele okwaziyo izinto thina esingeke sabazazi, nguye okwazi ingqondo kaNkulunkulu. Umoya wengcwele uyavuselela umphefumulo, umoya engcwele yiwo yenza ukuthi ungasweli lutho. Ngakho umuntu oyinkokheli kuyadingakala ukuthi adinge ukusizwa ngumoya engcwele, adinge ukusebenza lomoya engcwele ngaso sonke isikhathi. Umuntu oyinkokheli kuyadingakala ukuthi ayenatha amanzi empilo akumoya oyingcwele ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Masithandazeni. Baba, ngegama lika Jesu, thandazela wonke umuntu oyinkokhelo ondaleleyo ukuba uza kwenza wena Jesu ube ngumalusi wakhe. Uza kuza emadlelweni aluhlaza, njalo uzavumela ube umphefumulo wakhe, uthole ukusizwa lokuphiliswa ngamanzi amahle avela kumoya oyingcwele, ngegama lika Jesu. Inkosi libusise, sihlangane njalo ngeviki leyo elandelayo. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi. Sikhangele impumela yemidlalo yeFIFA Soccer World Cup edlalwe lamhlanje. England 6, Panama 1. Ibingani idlala yodwa laphana Ingilandi. Japan 2, Senegal 2. Poland le Colombia ziyancikilana nje kathesi kumzuzo olandelayo ngesikhathi sika 8 o'clock. Sasa iSaudi Arabia ile Egypt, Uruguay versus Russia, iIran ile Portugal, kuthi iSpain izadlala le Morocco. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa athi asaxwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elilimaze abantu abafika phose amachumi amahlanu emhlanganweni wezanu PF izolo. Bekunakanelwa ukuthi kulabantu abafileyo lapha, kodwa amapolisa athi akunjalo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa Mnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Njalo inkokheli ye-MDC Alliance iqhubeke ngemihlangano yayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kwanele mthwakazi olivalelisayo, nguntungamili Nkomo Matukanduna, bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.